Soko izika tithenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mavili lantathu ngomabasa 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwe-MDCT eMelika luthi luyawusekela umanyano wamabandla aphikisayo osungulwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Walshman Ncube lonkosikazi Joyce Mujuru.
Siyakwamukela kakhulu sibili lathi njengeprovinsi yalapha eMelika. Ukubambana into eqakathekileyo kakhulu.
Ukulwisana kuyaqhubeka kubandla leZANU-PF. Icele le-G40 selikhanya lisehlulwa ngelikamnumzana Emmerson Mnangagwa.
So sengisela nje ukuthi sokulokubhidlika ngoba vele umnumzana uMnangagwa kukhanya vele izipho zakhe vele sezishotshile ebukhosini.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwe-MDCT eMelika luthi luyawusekela umanyano wamabandla aphikisayo osungulwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Walshman Ncube lonkosikazi Joyce Mujuru ngeviki edluleyo. Umqoqi wenhlelo ze-MDCT eMelika, umnumzana Muzi Ncube, uthi ukubambana yiyo yodwa indlela okungakhitshwa ngayo iZANU-PF embusweni ngomnyaka ozayo.
Siyakwamukela kakhulu sibili lathi njengeprovinsi yalapha eMelika. Ukubambana into eqakathekileyo kakhulu and kumele sinanzelele ukuthi khona into esilwa layo i-animal ye 37 years lokho ibusa iZANU-PF. Sesehlulekile in 37 years as individual opposition parties. Ngoba iZANU-PF singene yaxila yenza konke kwenzayo. So it is very important ukuthi sithi singena ekhethweni luka 2018 singabantu beZimbabwe versus ZANU-PF. It is the only way victory is certain because sonke siyabe singabantu beZimbabwe sibambene, sisilwa lento eyodwa. So siyabe sonke sijonge into eyodwa, sikhangele ukuqilwa kweZANU-PF. Angeke iphumelele nxa kuyikuthi abantu bonke abeZimbabwe bebambene besilwa la iZANU-PF. Siyakuthakazelela kakhulu lokhu ngoba ukubambana into eqakathekileyo kakhulu and ukubambana kwakhona lokhu sifuna ukuthi nxa sesiwine lama-election ka-2018 kube yinto ekhontinywayo ukubambana kwamaZimbabweans because for the past 37 years besilokhu sisilwa singabantu esehlukeneyo. Sifuna ukuthi from 2018 amaZimbabweans atshengisele ilizwe amazwe wonke jikelele ukuthi singabantu bothando njalo siyathandana, sifuna ilizwe lethu lithuthuke ligcine liyiSingapore of Southern Africa as an IT hub of intellectual smart people who have developed and taken their country from a regression to a progressive country.
Kodwa iZANU-PF Ncube ithi lidlala ngesikhathi elikwenzileyo kufana lokuhlanganisa u-0 lo-0 uphuma lo-0.
iZANU-PF vele ngamazwi ayo awepropaganda ye-37 years ago ingathini vele Mr. Nkomo. Asiyitshengisele ke iZANU ngo-2018, sizayitshengisa iZANU ukuthi ukubambana kwethu kwabantu beZimbabwe yikho okuzayinqoba. Sesakubona kusenzakala konke kubo Zambia, labo Senegal, labo Japan, amazwe amaningi abambanayo akwanisa ukuthi akhiphe abantu abangama dictator abanjengabo Robert Mugabe bebambene. Yikho sikwenzayo thina amaZimbabweans and sikhangelele ukuthi ngo-2018 sizanqoba kakhulu sibili, siyitshengisa iZANU ukuthi khona you are gone for good.
Umnumzana Muzi Ncube ngumqoqi wenhlelo ze-MDCT eMelika. Ukuhlaziya umanyano lo sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani kuyisithengiselo esihle kakhulu nxa ukuthi amabandla omathathu la abambele emathathu elungiselela ukuthi angene kukhetho lomnyaka ozayo. Kuyinto eyokuthi wonke umuntu owaziyo akwenzayo becabanga ukuthi kufanele yenzakale. Udubo olusesekhona yukuthi umbambano wabo awukaphumeli egcekeni ukuthi kukhanya ukuthi yikubambana kwamabandla emathathu kumbe emane kumbe emahlanu kumbe yikubambana kwebandla le-MDCT le-MDC ku-1 cele kube lokunye ukubambana futhi kwelinye icele kwe-MDCT nonkosikazi uMduru. Mbone ngani khonokhu mina kungaba kuludubo kakhulu nxa yokuthi kungakacubungulwa. Kodwa ngibuye ngibe lethemba lokuthi njengoba bechile ukuthi bona basesele ndawo izinto abafanele bakhulumisane ngazo kumayelana lokubambana kwabo lokhu besiya ekhethweni lokumanyana kwabo lokhu besiya ekhethweni, mbonani mhlawumbe bazalungisisa zenezezinye zendaba ezingakabi segcekeni ukuthi zilungisiswa njani. Bekungaba kuhle kakhulu nxa kungaba yikuthi sizathi sesifika esikhathini sokhetho umbambana lo usungumbambana esegcekeni ukuthi ngasombambana nowamabizo namagama kodwa ikubambana ukuthi wonke umuntu oselwela ilizwe leZimbabwe.
Lubana ethe abambana amabandla lamanye angakangeni aphikisayo amisana leZANU-PF ngomnyaka ozayo ebambene, ubona izala nkomona?
Ngibona ngani mina ithuba lokuthi elinye ibandla kumbe omunye umanyano ongasu owabantu bezanu ukuthi uthole impumela kukhetho oluzayo luka-2018 umkhulu kakhulu, ngoba nxa sikhangela isisaka kahle kusukela mhlawumbe ngo-1980 ibandla likaphrede lomgabe leZANU-PF belihlala lithola lihlala liwinile lithokoze kakhulu ngesikhathi sokhetho. Ngenzeka ukuthi bethola amavoti afika mhlawumbe i-1.6 million, uTswangirayo waka wafika kubo 1.4 EMDC sabambene njalo kukhetho lodlule ungahlanganisa amabandla wonke lamancane abedlulile lapho iZANU ehlala ifika khona. Ngakho kutshengisa ukuthi ithuba lokuthi angadlula nxa ebambene njalo ngo-2018 liba likhulu kakhulu. Ngibona kuyinto enhle kakhulu engaletha inguquko elizweni.
Umnumzana Nkululeko Sifanda uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekwelebhilithane. Ukulwisana kuyaqhubeka kubandla leZANU-PF phakathi wecele le-G40 elisekela unkosikazi Grace Mugabe lelisekela umnumzana Emerson Mnangagwa ele-team Lacoste. Kodwa kukhanya ele-G40 selibandezelwe kanzima, nanku ilunga lalo umnumzana Sevia Kasukuwere eselakho ukuxotshwa ebandleni kungela lo yedwa owe-G40 omlwelayo. Kambe kungaba yikutshabalala kwaleli qembu na? Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa ulalele ezinye iziphumi zeZANU-PF zikhuluma zithi khona into le eyamabandla leyama-factions yakula kuthiwa khona umlwi wakhona ukhezela yithi thina abantu ama-commentator lama-journalist, kodwa bona bayazisikhulumela kodwa kukhathesi bathi bona bafuna ukumxotsha ngoba-G40. Bona vele abanye bakhona bathule ngoba vele sebejike ngaphansi kwesitimela khonakhona vele abasenandaba laye. Hayi bayempila ngoba nxa yena uGrace Mugabe ethiwa ngumoni usiba lukhulu owe-G40 umgabe phela wazama ukuthi amvikele afana usakhathi kuyele mangathi uyavalavala indaba yakhe ngisa amaphepha akhona kakafiki. Kodwa khona kathesi ngibona uNtrump uthekile ngaphansi kwesitimela ngoba hayi umfula wakhona sigcwele kakhulu.
Osandi Moyo labo mahoka labo baxotshwa ezikhundleni zabo njalo banakanelwa ukuthi ngamalunga eqembu le-G40. Akekho okuleli qembu owawuvulayo umlomo, sokuyikudilika kwalo nalo leli qembu.
Ngibona ngathi mina njengoba sesikhangela nelokhetho sokutshengisela nje ukuthi sokulokubhidlika ngoba vele umnumzana uMnangagwa kukhanya vele inzipho zakhe vele sezitshontshile ebukhosini. Njengokuthi wakho nje mbona ngathi vele khathesi sibe siyafa kwithuneni.
UKasukuwere yena umbona esinda na kumbe sokuyikudilika kwakhe?
Inkinga phela uKasukuwere
gala history liberation struggle. So would others was a civil avatar sailor or a taxi. I went out here, so we start to play. And we are with them on tea or at all to Fundile and Man in Mausha, Bella Taj, Kinshala, one, both that is the woman.
Umnumzana Rejoice Ngwenya uqhubungula ezombusazwe sixoxela eHarare. Lanxa ezinye ingcwethi kwezenotho zisola umthetho obunjwa nguhulumende ozabamba amabhanga ukwamukela izifuyo njengesibambiso. Eso uthi uZulu acele isikwelede amanye amalunga edalela eParliamente athi lo ngumthetho omuhle olakho ukuthuthukisa abensundu ngisho lezakhamizi zemaphandleni. Omunye wabalombono ngumeli wePinga North edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Ngokubona kwami inkomo umthetho lo ngumthetho oqakathekileyo ngumthetho esingawuthi ngozama ukuthi uphathise abantu abamnyama ukuthi labo bethole abangakuthola ikakhulu kumabhizimusi ukuthi banelise ukuthi befelise amabhizimusi abo. Umthetho lo ngumthetho ozama ukuthi uthi bona osomabhizinisi abamnyama abangela okwabo babangela ama-assets afi anjengezindlu lama-building bethole indlela yokuthi ama-loss bewathole ama-loss okuthi labo becelise amabhizinisi abo. Siyananzelela ukuthi umthetho kade uvele ukhona ngumthetho othanda ukuthi abantu babe lento ebambekayo efana nama-building. Kodwa ngenxa sokuthiwa khona olenkomo zakhe naye kakwanisi ukuthi kakazibe isibambiso esokwenzela ukuthi ekwanise ukuthi ethole isikweletu ezweni emaganga. Mbona ngani mina umthetho lo uyayenza?
Umthetho lo uzabamba amabhanga wonke ngamandla ukuthi emukele izifuyo kumbe akhona amabhanga athize ahleliweyo?
Lo umthetho awujonganga ukukhetha amabhanga ukuthi lawa yiwo azayenza lo, kodwa ujonge nje ukuthi ubonosele ukhuthaze i-financial sector nje yonke yaseZimbabwe ukuthi ithole izibambiso ezivela ebantwini ezivela kumabhanki abakhulayo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli wePinga North edalele eParliamente. Sixoxela ekhona le eBinga. Ngengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Awin bibawa sinale mawin bibawa.
Libonga mbezu lukandaba lingalithuna njani lapho likhona khona ngapho ngemakhaya. Siyahlangana njalo ke kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Njengokuthembisa kwami ngeviki ephelileyo, qhubekela phambili ngodaba lokudlisa indoda ngilonkosazana Stars Thebe Mathe lo mnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu. Saluchiya ke udaba lolu uMathebe ekhuluma ngokuthi umuntu owesifazane kumele aphathe njani omunye wakhe.
Okuhle ukuthamba nje kubaba umkhambele lapha ngathi uyaphuma khona uyahlanhlatha. Yebo phela ayisukuthi abahlanhlathi labo baba bayahlanhlatha, kodwa ube le ndlela epholileyo yokubonisana lesithanda sakho ukuthi hayi bani imhlanelo leyanothe sihlanele u-301 endimeni leyana uyawubona umkhathi uzikiredi ukuthi iphini asifake u-2 months uthiye kuzivuthe masiyenze kuyizulu ukuthi uyedlulutshana. Hayi ukuthi ngesikhathi inkomo zihlaba umndina ubaba ethi thathani liyani ihlanyelo ubambe igoli uthi ukuthini ukuthini izabe usukela indoda ngempama uthi usuyadingana nempankwa uthi ufuna ukuthi kusasa ingasakhonya emzini wayo. Akula nto enjalo ezakwenzeka. Okuzatholakala kuphela ukuthi uzayinika isikhwehlela izacaka ibe lugodi iyadleni ayinoni ngoba lokhuyana kuzabe sokumile emthanjeni yemizimba yakhe ukuthi lanxa ukudla kumele kubhudluke kuhle emzimbeni akusabhudluka uba wamdlisa into engathediyo emindawonye uthole sekhwehlela uku-athi kuTB kayibanja kumom taledim kutalim tanabantu ngenxa yokungalayeki kwakho ngakimi sicabanga ukuthi kumele indoda iphonge uyihlasela nje noma ngasithathwa akula ndoda futhi ngicela ukukutshela ukuthi akula ukuthi umuntu udlile lowo muti indoda nxa ivele ungayihlasela phakathi kwabantu noma uthi idleni noma uthi ayadla uzayibona ibongolela ukubusa umfazi phambili komphakathi.
Ye kunjalo ke khabo uzezokuthiwa ke phela uzazibani udliswe ngefotsholo asiyekele ukukhuluma iqiniso sibili kukhona khonokho phela ifotsholo iyabe ijayiwe yini
uba abantu bale nkulumo ezijiyeneyo lo mathebo uzavumelana lami kufana lala madoda athi mina vela ngenziwa njalo ngumfazi mina umfazi ngiyatshaya utho njalo nje kanti nguyo sikakha athuka indlebe ezakutshaya ngenhlanekela abungolele kudle kwembuzi kodwa phakathi kwamadoda ayebesithi mina umfazi ngiyatshaya kuhle ukukhuluma abantu bajaya izifuba ngezinye izinto kambe wona umuthi sibilwa lougcwala ifosholo abantu bakwazi ifosholo inganani phela angahlaphe lanxa uthi uyamsiza izinto lezi zingaba khona kasali kodwa ubunzima bakhona yikuthi ezinye zakhona ubuningi bazo vele zingcolile akuzwe kambe nxa umfazi ezahamba egeza engxenye esesikhathini athatha amazilwana kuthi apheke ngawo itiye ayisikoko ukuthi umuntu ingcekeza khona lokhu kanti yona indoda ingatshona ihlezi khona apha endlini umama lowo uyabe kholisa ukuthi kutheni amanye amadoda eselele abantwana yena besebhoka umbo ngendlu nje
ye kunjalo mabhoqo yazizwela sibili iphose lakho khonapho
umuthi oqondileyo wokudlisa indoda yikuyithanda kuzehlisa kiyo kodwa nxa ufuna ukubona ukuthi enye inyamazane ingaphila yini phakathi komzimba womunye umuntu hlanganisa zelezi zinto ezikhulunywa ngumkandla uzenze uzifake kodwa okusondelayo uzaqala nzima ngomuntu wakho esethone khwehlela engumboni yendlu langaso ufithi le plan yokwenza ulutho kulezi nsuku phela umlimisi wasifuthisa lathi omama akunika iplan umlimu ule mali yakho usufuna indoda ikuncedisa ukuthi lenzeni liinveste njani siyabusiyathe baba lokhu senze njani dedi lokhu senza njani senze njani baba uvele useyinto yokutsho ihosa akwesabe akukhohle aza kukhohle loo mali isengutsheni ukuthi uke nje isithanda sami ufaneleke ngithi kwenkangasijumekile mphonge usihele enye into nje siyilalele ngenxa yokuthi wayivela wayiphambanisa wayigcina izihlahla zokuyenza zibe yisiphukuphukisa into kandura sozamela kubeze kube nguwothi kathi baba uyabona laphana khangela baba khangela lokhu hawe uyabe usuzithalisa nzima thube uyabe usuzithele nzima ukuhlala nesitunatuni endlini indoda idlise ngokuyithanda uyekele icabanga uyekele le ngqondo zayo ukuze nxa urongo ikuqondise lawe lanxa urongo erongo umqondise indoda idliswa ngothando
hayi ke kwalamhlanje ngimalapha-ke zulu kandaba ngithatha leli thuba ukuthi mbongeke unkosazana Stars Thebe Mathe lo mnumzana Thandeko Zintumkandla ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
uhlelo olumnandi uhlelo oluhlabusayo uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke esiluphiwe nguGibbs Dube weStudio 7 asibeni sonke njalo loGibbs Dube ngeviki ezayo okwamanje ngilifake ezandleni zikaMike Wobe esedulele uhlelo lwabasakhulayo
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje ngizobe ngixoxa losikhulayo ongumlobi umnumzana Pluto Ntabende mayelana losuku olukhethwe inhlanganiso United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO njengosuku lapho umhlaba wonke jikelele uzabe uthakazela abalobi njalo umsebenzi wabo wokubhala amabhuku olubizwa ngesingisi World Book and Copyright Day ngiyakwamukela kuhlelo Pluto unjani Pluto wami
ngiyaphila
njani? Ngiyazama Bhuti wami. Masiyihlabeke le ndaba. Yini umbono wakho ngalolu suku?
Usuku lolu libalulekile kakhulu sibili ngoba lusuku oluthi lokhuza imisebenzi yethu njengabalobi laifara emisena abantu njalo luyithenze ukukhathazeka kwayo.
Inhlanganiso e-UNESCO iyacho ukuthi kulomnyaka uhlelo labo lukhangelele ukufundisa lena abalobi abadabukela amazwe atshiyeneyo emhlaba wonke jikelele indlela zokubhala amabhuku azoyenza ukuthi kube lula ukuthi abantu abangaboniyo babale amabhuku. Awungitsheleke Ntabende, abantu abangaboniyo kwele Zimbabwe balalo ithuba na lokubala amabhuku?
Ithuba likhona kodwa hayi asilo thuba singathi lingathi lokhuzwa ngonke umuntu. Sibabo Dorothy Duncan Brain Library eHarare, kodwa ke zilutshwana indawo lapho abangathola khona amabhuku abangakwanisa ukuwabala ayenjenge-brain. Kufanele siqakathekise njalo ukwenza lawa abathi ngama-audio books abangakwanisa ukuyalalela.
Lezi nto zikhanya ngathi ziyabiza imali eningi. Awungitshele, ziyatholakala na kwele Zimbabwe?
Lezi zinto ezingatholakaliyo sibili ngikhuluma lami ngisazama ukuthi lami lifakwe nje kwaba ukuthi i-audio ukuthi awundlelaleyo, kodwa into esupha kakhulu into ezingatholakaliyo zini.
Abameli abe-UNESCO bangayenzani ukuze basize abantu abangaboniyo kwele Zimbabwe ukuze kube lula ukuthi babale amabhuku?
Ngibona ngathi yonke into iqala ngokuthi bekhulumisane labalobi, sikhulumisane njalo lenhlanganiso ezingasincedisa ukwenza ama-brade lawa ama-audio book. Bengasinceda njalo lokuyenza maybe esingathi yi-fund yokuthi ncedise ngezimali ezincane ukuthi sikwenze lokho.
Enye indlela engasiza abantu abangaboniyo kwele Zimbabwe ukusetshenziswa kokwama information communication technologies, imishina enza ukuthi kube lula ukuthi abantu abangaboniyo babala amabhuku. Le mishina iyatholakala na kwele Zimbabwe, njalo i-UNESCO ingathi singaqala ukusiza ngokusithengela le mishina sikhangelele ukuthola usizo olungakanani?
Hayi, into ezingatholakaliyo singathi vele nje izinto ezingancedisa labo abantu kazitholakale ebizweni lakithi, okunyangazi ngaba nguhulumende lo mkhonomi wethu yenzakale into ezinjalo ezingatholakali. Ekuncediseni lapho kuqakathekile ukuthi sihlale labantu njalo laba abafuna ukuphathiswa, kuqakathekile ukuthi labo bebe khona nasizama ukuthi kibe nesimathi plan yokubancedisa.
Uma sesixoxisana ngokubala amabhuku njalo abantu abangaboniyo, ngaphandle kokuthi le mishina eyama-ICTs iyabiza imali eningi, zikhona izinye izinto na ezingayenza ukuthi impilo zabo zibe zibi?
Singathi thina ilabo abalobi abalobi labo kuqakathekile ukuthi baziswe, ngoba abanye abalobi abaningi abawafaki amabhuku singathi ku-braille kuma-audio books awangakwanisa ukuthi encedise labo abantu angaboniyo. Nayo-ke esingathi yona yi-marketing to abantu abanjalo, sisuka sibakhoze njengomphakathi.
Abalobi kumele bayenzeni ukuze amabhuku abo atholakale kulabantu abangaboniyo?
Okokuqala ukuthi kufanele udinge inhlanganiso engakwenzela. Okwakathesi mina ngisakhuluma labe-Dorothy Duncan Library abayenza ngeze-braille ukuthi sikhulumisane ukuthi bengangenzela njani ukuthi ibhuku libe nge-braille. So inhlanganiso ezenza amabhuku anjalo incwadi ezinjalo zilutshwana, yikho nje okwenza ukuthi kube nzima ukuze abalobi benzele abantu abangaboniyo amabhuku.
Abalobi kumele bayenzeni ukuze amabhuku abo atholakale kulabantu abangaboniyo?
Okokuqala ukuthi kufanele udinge inhlanganiso engakwenzela. Okwakathesi mina ngisakhuluma labe-Dorothy Duncan Library.
Ukuze lokho kwenzeke, umlobi kumele akhangelele ukuchitha imali eningi na?
Into ebizwa imali eningi okwenza ukuthi labanye abalelwazi lokuthi kwenziwa njani egcine bengasakwenzanga.
Hayi, uyihlabile le ndaba Ntabende, ngiyajabula ukuba lawe kuhlelo. Bafethu, isikhathi sesifikile lapho sekumele ngilivalilise. Olivalilisayo nguMike Hove. Bafethu, lilale.
Siyabonga. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, zilomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo?
Namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli njalo bakhumbuza ngokuba yilona lo umuntu odalwe lapha emhlabeni. Udalwe ngonkulunkulu wamenza ukuthi umuntu lo abe lenjongo ngempilo yakhe. Singananzelela kumahubo, kumahubo 139. Kuyamangalisa kakhulu ngenxa yokuthi uDavid uyakhuluma laphana esithi yena engabikhona esiswini sikamamakhe. UNkulunkulu nguye owamelukayo, nguye owamdalayo, nguye njalo owambumbayo waze waba ngumuntu ephakathi kwesisu sikamamakhe. Ye, singakhangela njalo uJeremiah, uyakhuluma kuJeremiah chapter 1 verse 4 uthi vele ngingabi khona. UNkulunkulu ekhulumisana loJeremiah ethi wena ungabi khona, ngahle ngakukhetha ukuba ube ngumprofetha wami. Lokhu kutsho ukuthi uNkulunkulu uqala adale injongo yomuntu, umuntu engabi khona. Kutsho ukuthi sonke sikhona lapha emhlabeni sizalelwe ukuze sifeze injongo leyo uNkulunkulu ayidalayo ukuze siyenze. Singakhangelisa umzekeliso kaJesu, ilizwi likaNkulunkulu lithi lona yena wayeyimvana eyahlatshwa yaba ngumhlatshelo, umhlaba wona ungabi khona. Kutshengisela ukuthi uNkulunkulu uyahlela injongo yomuntu ayibekile laphana, abesebuyela ngemuva ke sokuza kuba le njongo eyokuthi umuntu lo azalwe. Kodwa umuntu lo uzalwa ngabazali abathize, uzalwa engumuntu mbe ngumuntu omnyama mbe likhiwa mbe ngumChina mbe ngumIndia. Konke lokhuyana sokuhambelana lokuthi akwanise ukufeza injongo leyo uNkulunkulu amdalele yona. Ngathi singakhangela ubaba uMandela ukuthi kwakudingakala umuntu onjengaye ukwenzela ukuba iSouth Africa ikhuleleke. Singakhangela njalo embhalweni u-Esther, abaningi balithanda ibhuku leli lika-Esther. Siyakwazi ukuthi u-Esther wayengumJuda owayengaphandle, owangamelanga ake indlovukazi yePersia. Kodwa siyambona uNkulunkulu ehlanganisa izinto, ekugcineni u-Esther wagcine engena esiba indlovukazi. Ngokungena kwakhe ukuba indlovukazi waphephisa isizwe samaJuda. Yazi ukuba uJosefa, uNkulunkulu wayenza ukuba uJosefa athengiswe ngabafowabo angene ejele. Kodwa ekugcineni simbona esenguye omkhulu eGibhithe esiza abantu, esenza ukuthi kube nokudla. Sibona uDaniel kuba into efana naye. Ngakho namhlanje inkuthazo endayo ikuba abantu bekezela kule njongo uNkulunkulu akudalela yona. Njalo kumele senjongo uyifeze. Injongo yakho uNkulunkulu akudalelanga ukuthi ibe ngeyakho ukuthi uzikholisele, kodwa wayidalela ukuthi wena uncedise abanye abantu. Siyabona umama uTeresa owancedisa abantu ababedubeka eNdiya. Siyabona njalo uNkulunkulu uvusa abantu abaningi ukuze bencedise isizwe, abanye abantu baphume phakathi kokudubeka. Manje wena yithi injongo yakho uNkulunkulu akudalele yona na? Yumbuzo engifuna ukuwutshiya labalaleli ukuthi kumele uzihlolisise ubone ukuthi kambe kuyini okumele ngikwenze ukuze ncedise abanye abantu, ncedise isizwe sakithi, ukuze abantu baphumelele. Abanye baphume kuyangeni, baphume kudubekeni, intandane zithola abazali, abantu abagulayo bathola umuntu obakhangelayo, njalo njalo ke. Kumele ube kwazi injongo yami kuyini engakudalela lapha emhlabeni.
Kuyigqibe mfundisi, ubabeke enkosini abadubekileyo labadabukileyo lamhlanje.
Siyathandaza namhlanje ngegama likaJesu, sithandazele ukuba uNkulunkulu sibe kwazi injongo yethu okokuqala. Kodwa okwesibili, sesithandazela abalaleli abagulayo labalaleli njalo abadabuke emoyeni ukuba bathobe wena ngelizwi lakho, bathobe ngomoya oyingcwele, ubasize ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu inkosi sifundisi.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useni Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Nele mthokozo muhle olivalelisayo untungameli Nkosi.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.